Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Salami nitate leli thuba ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 25 Ntulikazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, omunye wabafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Sevia Kasukwere wethesa umahluli onguye owahlulela udaba lwakhe lokungena kukhetho icala lokuthengelwa indlu nguhulumende njengesivalamlomo.
Umhlonitshwa uMaphosa le-crew yakhe labantu abayi-10 bathe bona bazuswe ubuhlungu ukuthi babone ukuthi umongameli ukwazile ukuzibhadalela kodwa wehluleka ukubhadalela ama-candidates.
Obe ngumkhokheli wesonto yeZayoja umfundisi Ezekiel Gudi usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kodwa abanye bathi kabavumelani lalesi sinqumo.
Kuyahlupha kakhulu kudala abanye bethu sathi kakutshintshwe indlela okukhethwa ngakhona amaqhawe kususwe ebandleni leZANU-PF kususwe emabandleni ezombusazwe.
Ikansili yakoBulawayo ithi isiyehlulekile ukududula abathengisa ezitaladeni zaleli dolobho ngokungekho emthethweni ku-5 Avenue bengabe bandla leZANU-PF.
Baba nemhlangano eminingi mina mathupha lobakutwana wazama banethula ngoba bamtshele uCharuka labo ukuthi hhayi wasebenzisana lesishona uCharuka ukuthi awuya kuzotora furawazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Omunye wabafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Sevia Kasukwere wethesa umahluli onguye owahlulela udaba lwakhe lokuncintisa kukhetho icala lokuthengelwa indlu nguhulumende njengesivalamlomo. Kasukwere uhambise amaphepha emthethwandaba izolo ekhalaza ngokuthi umahluleli uJustice David Mangoda uphiwe indlu nguhulumende mhlazi ku-7 kuyonale inyanga ngelanga ezathonisa udaba lukaKasukwere lokuthi ancintise na kukhetho kumbe hatshi. UMangoda wanquma ukuba uzakupha isinqumo ngeviki ezayo. UKasukwere uthe nxa uMangoda engaphikisa ukuthi waphiwa indlu ulakho ukwethula ubufakazi ngoba elabo. Lokhu kwenzakala sokulabaningi abathi uKasukwere engangena kukhetho ulakho ukucupha amavoti kamongameli Emmerson Mnangagwa okungabangela ukuthi kube lokhetho lwesibili i-runoff kumbe anqotshwe uMnangagwa nguJamisa. Sibuze ocubungula izombusazwe umnumzana Khaliphani Phugeni ukuthi yena ubona kuyowela ngapi induku loxakuxaku.
Ku-presidential lana umncintiswano lo phakathi kwabantu ababili ngubaba umongameli u-Emmerson Mnangagwa nomfo wethu uChamisa. Ukhetho lokubona abantu bababili. As for Kasukwere, ubaba uKasukwere uyeza nje yena if ngabe bengikwazi ukuthi ngixhumane lo Chamisa bengizomu-advisor ukuthi hayi yenza konke ongabe akwenelisa ukuthi umake sure ukuthi uKasukwere ukhona ekhethweni ngoba uzomsiza phela uzosiza ukuthi amavoti amaningi alaba kade ngaya maybe kuzanu abe sehlela ngapha kuKasukwere funa ngomusa wenkosi bese thola ichance aphumelele aye ku-50+1. Kodwa mina ngombono wami ngokukhangela nje ezepolitiki la kuleli lizwe ngikhangela lo okwenzeka ngo-2018 ngikhangela lo into okwenzeka ngo-2017 ngikhangele lento ezenzekileyo manje nge-nomination lama campaigns la ayenzakalayo ngiyibona ingathi yona le i-situation esibhekane elayo manje izofana leka 2018 kuzophuma waphuma ngo 2018 ngaphandle le eka Khasikwere ingasebenza ingasebenza maybe singagcina sisiya ku run off kodwa bangamvalela phandle forever ah sizoba lenkinga ekho ngithi uthamisa ngabe uyenelisa I make sure ukuthi uya supporta indaba ka Khasikwere ukuthi aqhubeke run ngoba uyabe zomsiza kakhulu kweza amabandla izophuma izana ngenxa yokuthi uyabona izinkinga ezikhona amabandla akwaziyo ukufilter throughout the country angu 2 izano le MTC la amanye amabandla ahlulekile ahluleke okubuhlungu kubuhlungu kakhulu amanye ngiyawazwisisa ngoba vele ayi challenger indaba ye 1000 per MP but amanye afana labo MTC ibandla lami akubuhlungu ngoba sama lapha sathi sayisupporta 1000 so kufikile isikhathi manje sokwehlula so why izano izophuma ungabheka i-TCC kobulawayo base court manje ingathi inkantolo kumele irule ukuthi i12 liyana ya register ngesikhathi or after isikhathi angazi ke asilinde ujudge uzokhupha i judgment yakhe ukuthi kuhamba kanjani bangayikhupha leya i12 liyana uyasibone la sokulenkinga liyana indaba yama double candidates sibonile ku 2018 ukuthi especially kobulawayo south i-TCC ngalesikhathi yang MTC alliance yaluza ibulawayo south ngenxa lokho
sibone ibandla lenu ele MDCT amalunga abalisa isikhulumeli beqeqebuka bese yakuzana uPF kanti kungakwenzakalani ibandleni
angiyabonga umsakazi bengithi uzongixolela ungangibuzi ngalo mbuzo kodwa ngoba usufikile ngiuphendule ayi angazi angazi sibili okunye ka ngeke ngikukhulume ngoba ngithi ezinye izinto ziyabe zi privileged into engabe ngizithole ngeposition engilayo and angiphiwa ngimvume ukuthi ngikhulume kodwa ngokubona kwami nje lento ezikhulinyiweyo uzobona ukuthi abahlanganisa umhlonitshwa uMaphosa le crew yakhe labana bayi 10 bathe bona bazuswe ukuhlungu ukuthi babone ukuthi uMongameli ukwazini ukuzibhadalela kodwa wehle ukubhadalela ama candidates uWitness Dube uthe nase Richey Sili akasakwazi ukuthi engenza kanjani I think ibandla kwamele izinike isikhathi ukuthi lithi lime phambi kwesibuko sibili lizibuke kahle ukuthi kanti yine yahamba wrong ayisikho lokho okukhangelelwe ngabantu and kwenzeka ngesikhathi esibi abantu bekhangelane lokhetho kodwa ngiyathemba ukuthi yibo abavunyelwe ukuthi bakhulume on behalf of ibandla
Hello ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni ocubungula izombusazo obekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkulu
Asambeni madoda siyovota
Obe ngumkhokheli wesonto yezayoja umfundisi Ezekiel Guti usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe ngumongameli Emerson Mnangagwa lokhu kwaziswe ngosaphethe isikhundla somqondisi obonango kwethulwa kwembiko kubandla lezanu PF umnumzana Farai Marapira eloba ekhasini lakhe leTwitter izolo ugudi ubhubhe kunsukwana ezedluleyo eseleminyaka yokuzalwa elikhulu kodwa bakhona abasola isicoco esiphiwe ugudi ngoba wake wazisa uZulu ukuthi wayengafuni ukuthi wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kwakungamelanga asuke embusweni lanxa abanye babesithi usehlulekile ukubusa ngaleso sikhathi uGuti wathi kumele uMgabe abuse aze ayekufa ngoba kulilungelo lakhe uGuti waphiwa umhlabathi wokwakha ikolishi eBindura ngumgabe lanxa ikhansili yalelo dolobho yathi akukho emthethweni. Sibuze ucubungula izombusazo womnumzana efidlela Ncube ukuthi ulubona njani lolu daba.
Lanxa mhlambe ngake abe ngumuntu omuhle kubo bonke abantu amukeleke kubo bonke abantu umsebenzi wakhe kusuka lemuva wobufundisi. Ubu fanele ukuthi umuphe ilungelo lokuthi ahlonishwe ngendlela le okukhulunywa ngayo ukuthi uhlonishiwe kodwa ngendlela osekusetshenziswa ngakho ukuhlonipha abantu lokuthi kugcina kuhlonishwa abantu abangafanelanga bahlonitshwe kwenza ukuthi lesi sicoco lokuhlonitshwa kungabi lesi sinto lesabantu akade bekhangelela ukuthi singaba khona kodwa abantu ababe benze njengaye bebelesikhathi eside njengaye besemsebenzini noma yuphi umsebenzi kungakhathaleki ukuthi uphi lowo msebenzi kumele babe ngabantu abamukelekile ukuthi bahlonitshwe ngabe ngolinde izinyamazana abe ngumuntu osebenze ngamalungelo abantu abe ngumuntu wayesempini abe ngudokotela abe ngunesi abe ngutitshal abe noma yini kumele kwamukeleke ukuthi ahlonitshwe ukuthi uyi-national hero
Udaba lwamaqhawe siyazi ukuthi luyahlupha elizweni ukuthi iqhawe mbani kumele likhethwe ngubani into ehluphayo kakhulu ugodi ungathi ubefanele yini ukuba liqhawe
Kuyahlupha kakhulu kudala abanye bethu sathi kakutshintshwe indlela okukhethwa ngakhona amaqhawe kususwe ebandleni lezanu PF kususwe emabandleni ezombusazwe kwenziwe ngabantu abazimeleyo abakhethelwe khona lokho abangakhethi ukuthi umuntu ukuluphu hlangothi abazalandela kuphela ukuthi usebenzele isizwe usisebenzele ngendlela enhle kuleyo ndawo yakhe lapho akade esebenza khona ngokuba okubi ukuthi sikubona njalo nje abantu abahlonitshwayo ngabantu abasuka bengabantu bezanu PF besebenzele izanu PF kumbe indlela athizeni bengabantu abakhuthalele okwezanu PF akusonto efanileyo ukuthi ilandelwe leyo ngoba phela izanu PF lelizwe kuyizinto ezimbili ezehlukeneko kakhulu kumele umuntu ahlonitshwe ngalokho akwenzele isizwe noma engenzelanga izanu PF okuhle akuthi ukuthi nxa engenzelanga izanu PF okuhle kanzelanga isizwe lelizwe okuhle izanu PF lelizwa sonto yodwa ngakho ke kumele kuguqulwe indlela amaqhawe abahlonitshwayo abahlonitshwa ngakhona lokuthi bakhethwa ngubani kutheni
umnangagwa siyambona ukuthi ugcwele ndawana yonke lasemasontweni ubhoda ngamasonto udinga usekelo phambilini kokhetho singathi akwenzileyo lokho kungaba kuyindlela yokudinga amavoti yini kumbe kuhlangene nje ngezinye indlela bekuyinto emele yenziwa
indlela vele okwenziwe ngakhona ngalesi sikhathi lanxa ukufa kungalendelwa kungamelwa ukuthi kuyabuya nini kodwa ke vele nxa kufike ngalesi sikhathi ukuthi kuthiwe ukhethwa ukuba liqhawe lesizwe national hero akusoze kubalekelwe ukuthi kuyindlela yokukhankasa ngoba vele kusuka kwasekuqaleni kuyindlela yabo yokukhankasa kuyindlela yokuhloniphana bebodwa bengabantu bezanu PF ayisonto esebenzela wonke umuntu ayisonto yesizwe sonke hayi kusuka kwasekuqaleni vele kayizange yahlonipha abantu bonke ihlonipha becembu lezanu PF ngakho ke nxa kusenziwa khona lokho ngalesi sikhathi se-election abantu vele bazabe bekubona njengendlela yoku khankasa akubalekelwa lokho
Hello ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube ocubungula izombusazo ubexoxala eStudio 7 ecingweni ekwabulawayo Ikhansile yakobulawayo ithi isiyehlulekile ukududula abathengisa ezidaladeni zaleli dolobho ngokungekho emthethweni ku 5 Avenue okusobala ukuthi bavela kwezinye izigaba zelizwe njalo bahlukuluza abanye abazama ukuziphandela kunye lamapolisa kamanisipala umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube ongukhansila ka Ward 1 nenzikini yedolobho uthi Abantu laba bayangcolisa lapho abathengisela khona njalo bayachaya amapolisa kamanisipala engazama ukubaxotsha. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi usanda kutshela iStudio 7 ukuthi abalalwazi ngokuchaywa kwamapolisa kamanisipala kodwa baphakathi kokuphenya olunye udaba lapho abantu laba ababikwa bachaya intatheli izindaba kule indawo ngeviki edluleyo zizama ukukhuluma labo ababe bhaxabula ngabantu abafanayo bezama ukuziphandela Asizweni uKhansela Mlando exoxa kabanzi ngalolu daba losithandekile emhlanga weStudio 7.
Yalo laba bantu sivele nje bazo nje izifuna mthetho. Babuya lapha babezela khona kuwemakhona le ndawo nabo bakhethe khona ngwashiya yakobulawayo. Bethethe ngulo omela ofuna ukumela iZanu PF kudale eParliament ebulawayo central okuthiwa nguCharuka. Uthona ebalayini silo kwafana ebafaka emgwaqweni ukuthi beblocke imgwaqo. Besebesiba izikini. Yalo lo nyaka laba bantu bagijimise amapholisa ekhansila okuthiwa omakhokhoko. Eyasethusayo ukuthi sokubona sebegijimise amapholisa ekhansila. Sakwabotshwa bona amapholisa ekhansila. Amashano sivile baze haya phimsa but ele bayi ekhaya sivile dorop so vele nabantu abangalimanga nje bathatha umthetho nje bafake ezandleni zabo kuyaziwa vele ukuthi ibandla lezanu PF ujayele khona
nxa sithi ibandla lezanu PF sikhulume khonapha lo mnumzana Jabulani Sibanda umgcini sihlalo waleli bandla kobulawayo uthi bona bahlonipha indawo yecouncil njalo abakholwa ukuthi kulomuntu ongazihlalisa khonapho engalandelanga umthetho wecouncil liyake lixoxisane labo yini abebandla lezanu PF njalo bathini
ngaba nemhlangano eminingi mina mathupha loba kuthi bani wazama bamehlula ngoba bamtshela uCharuka labo ukuthi hayi wasebenzisana lesishono uCharuka ukuthi awuya kuzotora Bulawayo yili bani alisebenzisayo uba kuthanda uyakwazi yaze yadiscussa ukuthi kujoint operation command at provincial level chaired by the uminister umama Ncube babuya babheja emhlanganweni labo bantu bathi bona bazatshelwa libandla labo ukuthi kabaphuke njalo bona bakhanya ngani ukuthi ngabe bandlali bagokile nje bathelele izembatho zabo ziyakhanya ukuthi ngabaliphi bani dadewethu abantu laba babekhuluma amanye amalanguage avela kwumhlubulo welizwe mina uSibanda ngiyamzisa sibilena njengaye sibile uSibanda ngokwakhe uyamthanda uBulawayo engavuma ukuthi uBulawayo afuna amandla angaphezu kwakhe ayiwo ale njongo yokuthi bulalele idorobha
sixoxe njalo lobona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezanu PF umnumzana Thafatswa Mogwati laye wathi labo abenza ubudlangudlwangu amapholisa azabhekana lapho ngoba bona njengebandla lezanu PF bafuna ukuthula liyakukholwa yini lokho njengecouncil
awangabantu phela ukuthi othayipholisa likamani sparati wabotshwa yini why bona bengabantu khona fana ngoba akhona amaflag bayatsho ukuthi ngama-vendors for i-bill akhona amaflag khonapho yindawo bengahambi khona beyephuza bona babantu ngoba phela into mele bebeyaziwa ukuthi abantu bakobulawayo bathule nje ngoba ngabantu bathanda ukuthula kodwa soze sibakhuze kuze kufike mina ukuthi bengabiseli ingahlali ukusisela kambe sinegodobha elingahlalekile
sikhuluma nje kuyini okwenzakalayo sebalehlula kwaphela ikhona eminye imizamo eliyenzayo
imizamo ikhona kodwa ngoba ngijile dadwe ukuthi sisebenzi lama basisebenzelayo ekhansila amapholisi kambe ngendlela abayitshaywa ngayo vele ngiyazwa ngayo laphana kambe kulomuntu ongazisacrifice impilo yakhe
sezwa njalo imbiko yokuthi bagxilile khonapho bazavota njalo bazithi balamakheli akuward 1 kuyini okwaziyo ngalolu daba njalo lakhulumisana yini lezi
bakuzamile sibili kodwa uyabona indaba ezinje Zesula udala abantu bakobulawayo ukhethe ukuthi ngaphele ukukhethe ubani bayakwazi bayamthanda ubulawayo baseze bevuma ukunika ubulawayo emuntwini ongelathandelayo and ngiyakhuthaza nabantu bakobulawayo ukuthi bakhangele umuntu abangcolisela idorobha labo lamakhosi bengamvoteli kabayemnqabele ebhokisini umuntu enaleyo
sibonile emfanekisweni eqotshiweyo bebaxotsha ukuthi besuke laba abantu bebaleka
into eyenzakalayo bathe sebefaka abantu laphana abantu bakobulawayo basebe sithi no thina sizayenzani sizabhadala komunicipality sizamele ukuthi icouncil isikhiye sikhali sokubhadala bayami ukubhadala imali kumalendi parole ngoba bathathelwa izimali zokufanda ukuhambisa kwikhampeni PF so abanye bana laba abalileyo kade bedudule
abanye bakhonona ukuthi baletha ingcekeza edolobheni lakobulawayo
bavele anything othiwa BCCS 3sindezana bagxotshela katshana so sokusibanzela ukuthi sikliye kudoti kumbe sivale imigwaqo kumbe sihlanyele khonaphana
ye liqiniso ukuthi bakhona abanye abangala ndawo zokuhlala abahlala khonapho abageza khonapho abayela ngaphandle khonapho
ezitaleti banala khona ngikhuluma balala khona phana kathi kambe uyabulalelani nausihlala emagwegwe bantu bageisi yabuyela emagwegwe okwenza behlale khonaphana kukhomba mhlophe ubana ngabantu abathwalwa ngamabhasi bazofakwa khonaphana abahlala emagwegwe yila kade sebeqotshwa-ke ngabantu bezanupiye khonaphana
lo ke nguKhansela Mlando Ncube oka ward 1 enzikini yedolobho lakobulawayo obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 Did you see? Manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilo daba lokuthi amapholisa aseyale ukupha imvumo ibandla lezanu PF yokwenza imihlangano kule bandla le-CCC. Umabhalani kugatsha lwendaba zekhaya umnumzana Gerald Gwinji utshele iphephandaba lele ukuthi amapholisa avimba imihlangano yebandla lezanu PF engamachumi adlula isithiya ngalombili 86 kule mihlangano yebandla le-CCC edlula amachumi ayisithupha 65. Iphephandaba lobulembe le-newzimbabwe.com lilodaba lokuthi kulosakhulayo uSindiso Hlazo otholakale phandle kwebhawa efile ngomgqibelo ekhwekhwe. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 sithi abendlove namandla endlala sezansi ziyanti sido sizosinyama sikamphakazi. Siyabingelela mpela, siyabingelela baqinisile mpela abadala mabe sithi imbuzi yomnyanga ikhadi landela ikhanga. Hawu Dube mfoka Mthembu, hawu nkosi yami, heyi hawu waze wasiphoxa phela. Usho ukuthi noma kade wena usuyehlulekile ku-MDC le ukhalele kuya ku-ZANU PF, namhlanje ngosukhuluma mangangaka ukuthi wena i-ZANU PF ilungile. Ilunga ayi ayi ayi, wena sindo ngokwakho lokho kusinda ungazokhuluma utshela abantu amanga mpela ibizo lonke lilalela amanga kuhamba amanga aluhlaza joko. Ha wena namhlanje ngosukwazi ukumela i-ZANU PF lokhu izolo kade uyibona uyigxeka uyigxeka. Uqinisile vele umfoka sibandi ukuthi le nto yabonakala kudala vele, yacaca kudala okwempahla yembuzi ihamba laphana ukuthi wena vele uzaphenduka uyinyoka uliluma liphozisi. Wena mfoka Dube ungazositshela ma wena namhlanje ngosukhuluma nge-ZANU PF futhi yezeso iyezanga. Mina kodwa vele ngisakhalela emgwaqo bengisuka eBulawayo ngisiya eTsholotsho la kuzalwa khona umama Medidi. Mgwaqo yangikhona ifile nkayi to Bulawayo, mgwaqo yangikhona ifile flabus tusitalatshani khona lekubomalaka inkomo emgwaqo yangikhona ifile. Hayi hayi, ZANU PF alizama ubona kahle kahle nje ninxusa lani lonke bantu bakithi. Bantu bakithi, isithi esikhulu kakhulu esasezimbabwe i-ZANU PF. Please ngiyalicela lizame ukuthi noma lisiyafaka uchawe nomhla zingama-23 uncwabakazi asihambeni sekhiphana isisita lesi esiyi-ZANU PF. Yiyo kuphela into kufanele silwe lawo bantu bakithi. Ngiyalicela mpela masiyavote sibonene ukuthi i-ZANU PF iyaphuma siyihloka out. Asiphinde futhi sikhulume nge-ZANU PF phezu kweminyaka engama-43 nantathu isehluleka. Hayi, i-ZANU PF siyayikhipha mpela ngomusa langothando lukankulunkulu uJehova uyangena. Kunini abantwana bezimbabwe bekhala nge-ZANU PF ayisuka.
Studio 7 besicela lisibuzele lapho kuziyambi ziyambi ukuthi kathi njengoba uprezidenti ekhuluma ngokuthula yena ungu-minister of police engakwenzi lokho, so kusho ukuthi amapholisa akontrolwa ngubani? Ngubani okontrola amapholisa? Bangabe amapholisa akhona ehlula umkhokheli wabo abeke phansi musi ayehlulekile. Amapholisa eZimbabwe ayehlulekile njalo i-ZANU iyekele ukunikeza amasapota wawo ama-uniform epholisi ukuba eyenza izinto ezimbi. Iyeke i-ZANU ukunikeza amapholisa ama-uniform. Siyakwazi ukuthi laba abayenza into ezimbi akusiwona amapholisa ngama-supporters athola ama-uniform ku-ZANU PF. Zambi ziyambi akabeke phansi, Paul Unyathi ababeke phansi, bayehlulekile.
Siyabingelela e-Studio 7 siyabonga. Iye kuyadumaza kakhulu ukuzwa inkulumo esikhulunywa ngo-Witness Dube bebeyizikhulumeli ze-MDC ukuthi babekhuluma kangaka labo Douglas Monzora bejabula besathatha ama-ofisi avesti yawo sawayenge-MDC yabothwangelayo bethatha kwasani konke okungo-MDC bekhohlisa abantu bezithi bona bayi-MDC bayi-opposition bekwazi ukuthi bayizani uqobo lwayo. So njengamanje babona bakwi-election vele ukuthi ngeke bathole lutho ngoba amazimbabwe kuyona izilimi sebebona ngcono bebuyele ekhaya ngoba vele sala esigayeni so njengamanje yena umongameli wabo yena uJacques Munzora la usazobuyela into esuke ingicasule kakhulu mbe ibe ngumbuzo ukuthi zonke lezi zinto abaziphutha ku MDC le yabo Tsvangirai sebezithatha zonke bezibisele back to ZANU-PF asokudlala ngamaZimbabwe yini na amaZimbabwe ayifunda ipolitiki yeZimbabwe ukuthi ingcole kanjani ukuthi izano ithenga abantu baseZimbabwe ukuthi bezenze opposition kanti bona bajika ngale beyizano iopposition i1 CCC kuphela mawufuna nje inkululeko ehlukene lezano votel CCC lokho kwamaopposition konke lokukhona lokho kuyizano konke akula opposition engaso zano izano konke ngama department ezano wonke votel CCC pew opposition ungavotela uChamis uzalibona uchange oluhlukelo lezano kodwa ungabloku khothizwa ikona ngama opposition okukhona lokho kufanele ujabule ukuthatha ivote la kulifaka kuzano nje siyabona
sithi kum shelele sibulisa abantu izithandwa zenkosi kuba nzima bantu bakithi mawuzathi wena uyipolitician ukukhangela ukunoda kuba nzima mawukhangela ukunoda yikho ke into esikhuluma ngayo lapha sikhuluma ngabantu abangomaluma bephozisa wena uthi sihamba lindlela siyindela indlela ilameva iyahlapa uthola umuntu esesiyatshintsha ubuyela khonapha edakeni lapho bephakathi kwalo udako lilameva umuntu kati mawuthi siyatshela abantu kati kuthi preaching yalaba abantu laba abaphuma kuma-opposition besiyangenizana kuthi badly i-preaching yabo liyana bebeyi-preacher bebethumayela liphi ivangeli bathumayela liphi ivangeli ivangeli labo alilaqiniso ivangeli yiko abantu ngeke bephinde belithembe bantu noma ungazinambitha unambithe ukhulume ini nani abantu ngeke bekuthembe kanti ma uzaba lunwabo unwabo olungena phakathi kwesihlahla lumhlophe luthi lungafika emahlambini oluhlaza lube luhlaza kanti wena uyabe usithi wenzayo hhayi abanye abantu laba bakupolitiki laba ubunzima ababuzwanga babuzwanga ubunzima yebo ye uyezwa abantu kuthiwa abantu babotshwa thina ezabotshwayo siyakwazi ukuthi kunzima kodwa sizanga sajika angizanga ngithi langelanga lokuphupha ngizibone mina siyahamba nezanuphila so laba abantu laba abamana bemana besibazinwabo betshintsha uzokuthiwa sengisiyangehlala phansi uyehlukane ma uklini hlala phansi uyehlukane lani lokuba yisikhwaba kanti ma ungathi wena hhayi sengidaka upolitiki kulani kulokuthi wena uthi ma usuthi ususiyaretire phela lapha nisesiyakhuthela khona pena ungangena kuzanu uyajoyina i-contract akusaphunywa ungaphuma uyateka thank you babay
Studio 7 ndivuka njani hayi thina siyavuka
ya
angivele ndilele phezulu kudala ubona le nto yokuthi ibandla le-MDC liyaqeqekuza leli bandla liyaziba nje kudala nakudala nje ukuthi lona belihle lanelezanke akumangazi futhi basazoba khona basazoqeqekuka futhi singaze sifike nje ekhethweni kunzima laba abantu bazenza ukuthi just be-disturba nje ukhetho into yabo le iyabhora ngoba bona ba-disturbe ukhetho ngendlela ezihlukile beyi-ZANU-PF i-ZANU-PF ekwenza konke lokhu so manje ithetha imali yafumbathisa lo ubhube lo yamthatha manje kuyalandela abanye kuthula uzobona kubheke nje uzobona nje into eyaziwayo nje ukuthi ibandla elihlelekileyo nje eli-right nje ele-CCC ibandla leli-CCC ngiyabona abantu ubuningi babantu abacacelwa kahle ukuthi kahlahlize ibandla qhamuka leli bandla gaqala sesiyi-MDC alliance qala maliqala lisaphethwe ngubaba uMorgan Tsvangirai njengamanje siliphethwe ngubaba uChamisa yili bandla elihlelekileyo yili bandla engibona ukuthi mhlawumbe lingayenza ngcono kule ZANU-PF ya just nje thina singabahlali bezimbabwe asivotelene nje CCC kuphume entweni eziningi lezi if nayo uyahluleka yila esizobona khona indawo okay manje singabheka kuliphi isayidi ngoba hhayi ukubheka kuZANU-PF kufana nokudlala ngesikhathi nje afana nokudlala ngesikhathi ngoba hhayi kunzima le bayikuzethu sibunzima phezu kwani lokuntu yakuyiyoyo yathi umuntu wabulala abantu kusithi
basakazi abahle nabalaleli abahle ake mbonge nje ukuthi sitshonile singabaphilayo uhlale phezu kwendawo awu ngikhuthaza ukuthi siyevotanini mhlaka-23 yikho kuphele ngokukhuthazayo ukhulumana ngokuthi lo ngumshona ngumndebele eselizweni elilodwa usifakwa amazwi angomakhelwane enguqinisayo mna ukuthi asihambeni siyevota votela omfunayo kungela kuthandabuza kungela kufoswa kwabanjwa ngamandla votela omfunayo awini uthokoze adliwe udane akulandaba 23 kulokuwina okuthize usilangene ezimbili inkunzi esibayeni iZANU-PF le-CCC asihambeni siyevota flo siye sikhiphele udubesi phakathi kwayo kusezandleni zethu lokhu ukuthi sikwenze dini yabo
yeah.
lathi siyabonga lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp ku +12024650318. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Omunye wabafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Sevia Kasukuwere wethisa umahluli onguye owahlulela udaba lwakhe icala lokuthengelwa indlu nguhulumende njengesivalamlomo. Ikhansili yakobulayo ithi siyehlulekile ukududula abathengisa ezitaladeni zaleli dolobho okuthiwa ngabebandla leZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu, yanini ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe ngo-7:30 ntambama.